Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaziku 1 lwezi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ithi izaqinisa inhlelo zokulondoloza ukuthula elizweni kulandela izehlakalo zodlakela ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ezigabeni ezehlukeneyo.
Siyafaka njalo sabafundisa ukuba bengenza lokhu esidinga esilungu i-early warning, ukuthi nxa kule ndawo okuyabe kukhanya ngani kungalumetheka kube lo msindo kumbe kube lokulwisana okungenzakala bakunanzelele kusesemasinya.
Ibandla le-CCC lithi ibandla elibusayo le-ZANU-PF yilo elaqala ukukhankasela izijeziso zama-sanctions ngesikhathi sombuso wabamhlophe, kodwa namuhla selisithi izijeziso lezi zakhuthazwa ngabe-CCC.
Ubaba uMthwanga laye ngo-2017 waphuma mhlophe etshela uMgabe sithi engacathi ngama-sanction. Uma uMgabe engazi kulungisa into zama-sanction, kachiye ubupresident.
Ababanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi.
I-mammogram yangkhona kayisebenzi. I-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient uhambe uyezithengela. I-radiation therapy kayisebenzi. So kuyafana lokuthi vele konke kakusebenzi.
Imbongi elodumo u-Obed Dube ukwele Ghana lapho wanxuswe khona emcimbini wabasakhulayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqinisa inhlelo zokulondoloza ukuthula elizweni kulandela izehlakalo zodlakela ngesikhathi nxa kuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ezigabeni ezehlukeneyo. Umqondisi walinhlanganiso umfundisi uSenis Banda uthi iChristian Alliance isebenza lohulumende, amanye amabandla kanye lezinye inhlanganiso ukukhuthaza amabandla ezombusazwe ukuthi engabangeli udlakela phambili kokhetho luka-2023. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ama local peace committees ethu ngenxa yokuthi kube lobudlwangudlwangu njalo lokuba sesikhangelela ukhetho luka-2023 sebeqalisile ukusebenza beqinisa ukugcina ukuthula ezigabeni zabo ezehlukeneyo. Lokhu bakwenza ngokuthi okokuqala siyafaka njalo sabafundisa ukuba bengenza lokhu esidinga esilungu i-early warning, ukuthi nxa kule ndawo okuyabe kukhanya ngani kungalumetheka kube lo msindo kumbe kube lokulwisana okungenzakala bakunanzelele kusesemasinya njalo bangenele kukhulunyiswane. Okwesibili, luhlelo lokusebenza lama-political parties wonke sibafundisa ukuba kambe nxa bekhankasa bangakhankasa njani ngokuthula njalo bangakhankasa njani behloniphana bengalwi. Njalo sibancedisa ukuthi wona ama-political parties ekwanisa ukuba lenhlelo abangazenza bebonke njengalokho esakwenza nge-National Day of peace, okokuthi tibebe lesivumelwane sokuba bazakhankasa bengalwi njalo bengasebenzisi udlakela. Lokhu sifuna ukuthi kumemetheke kungene ezigabeni zonke zeZimbabwe. Njalo siyananzelela ukuba izeki vele yona ilakho ukuba isebenzele ama-political parties esigaba salo okuthiwa khona i-political parties liaising committees. Sisebenzisa khonokho siyakwanisa ukuthi singene sikhulumisane lawo ama-political parties ukwenzela ukuthi kube lokuthula kungabe lokulwisana kungabe lomuntu ozalahlekelwa impilo yakhe ngenxa yokuthi sokuze isikhathi sokukhetha
liyaletha yini umahluko balilalela yini abantu ukuthi singabona izenzo ziguquka ubudlwangudlwangu ubunciphi kusiyafika ukhetha
thina siyakholwa ukuba ama political parties ethu amalunga awo ngabomakhelwane ngabantu abahlalisana bakhonza bonke ngakho ke kuqakathekile ukuthi khonoko ukuthi singabomakhelwane kube into esiqhakathekisayo kakhulu ngoba ukukhetha kuyabuya njalo kwedlule kodwa ke umakhelwane kasoza suke lapha hlala khona liyabe lokhu licelana isawudo licelana izinto ezinenge yesesilenhlelo ezenza ukuthi bona ama political parties nxa bevumelana bekwanisa ukuthi bekhankasela ukuthula silabo sibebhode njengalokho abakwenza emakhokhoba betshela izakhamizi labo bonke abantu ukuthi hayi ngoba bezinhlanganiso ezehlukeneyo lalo ayenza uhlelo lwakhe kungalakulwa kungalakutshayana siyananzelela ukuthi lokhu ke ukuthi nxa kusiba lokhetho eZimbabwe kube lodlakela bese kusiba lusiko olukhona kusukela kudala ngakho kuyothatha isikhathi ukuthi lusuke thina sisebenza indawo yonke eZimbabwe kungabe kumbe lapha eMathabeleland eMaswingo iMiklensi kusiya ngale eMashonaland siyabe sikhona sisebenza ngabafundisi uyibabancedisayo kuyathatha isikhathi eside kwenzela ukuthi lokho kulunge njalo ke lolu hlelo alwenziwa yithi sodwa njengababandla njengeChristian Alliance kodwa amabandla ayehlukeneyo enkolo ayayenza siyakwazi ukuba kulamabandla ehlukeneyo alenhlelo ezehlukeneyo njalo thina besihlanganelela amabandla ngaphansi kwalolu phawu esithi thina iChurches Convergence on Peace on Conflict and Peace lapho esihlanganelana khona labe Katolika labe Ecumenical Church Leaders Forum le Zimbabwe Divine Destiny sikhankasa siphansi endaweni ezehlukeneyo nxa konke lokho sesikuhlanganisa kuyanceda ukuthi kulethe ukuthula kulethe indlela ukuguquka indlela abantu abenza ngayo izinto siyazi ukuthi kulobufakazi obuthize njalo obuningi lapha de kumele khona kube lemsindo kungabi khona umsindo lalapho ke sesizwe khona kuliwa ematobo einsiza lendawo ezinye esiyabe sizwa khona ukuthi hayi kube lodlakela siyahamba siye khona ngale kube lokuthula kube lokuzwisisana ngoba liZimbabwe ngeyethu sonke loba sibona izinto ngendlela ezehlukeneyo
lo ke ngumfundisi uSenis Banda umqondisi weZimbabwe Christian Alliance obeqoqa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekwobulawayo Ibandla lesisi lithi ibandla lezanu PF yilo elaqala ukukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi afakele ilizwe izijeziso zama sanctions ngesikhathi sombuso wabamhlophe. Kodwa leli bandla lithi lamhlanje selisithi izijeziso lezi zanquswa ngabe CCC. Kuyona le inyanga isisanda kuyigqiba kuqutshwe imicimbi embalwa elizweni kunye laphandle. Kusolwa izijeziso zenotho ezetheswa enye inkokheli yebandla lezanu PF kunye lamankampani athile alobudlelwano lebandla elibusayo. Wona amazwe angentshonalanga ayalandula ukuthi izijeziso lezi yizo ezibangela ukuthi umnotho welizwe ube buvilibana. Amazwe la apha njengezibonelo usizo abalupha ilizwe olwedlula izigidi ezimbalwa ngomnyaka. Ibandla lezanu PF lithi izijeziso lezi zakhuthazwa ngabebandla le-CCC. Ngesizwe amazwe omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda asithumele wona.
Batshela abantu amanga ukuthi ama-sanction abizwa ngama-opposition political parties kakhulu i-MDC isathungamelwa ngubaba uTswangirai. Okwakhathesi baqamba amanga njalo bathi CCC yiyo ebiza ama-sanction. Mahlabe Zulu liyakwazi ubaba okuthiwa ngu-Edison Zobo waye yi-spokesperson ye-Patriotic Front wagcina ekhuluma esemelela izanu ngokwa wayo ngo 1978 esithi amabi amazwe angananzi amalungelo abantu abhidlisa abantu abachaya omama atshontshayo ale corruption kakhulu lawangalandeli constitution abamathi ngama rogue states akufanele ukuthi bafakelwe ama sanction yikho ke siyamangala namhla ukuthi izanu siphika singana yazi kanti bona yibo ababezwanana lamakhiwa eBritain ngesikhathi saleso yikho baze babawinisa ngo 1980 ngaba babe ngabangani bamakhiwa ubaba umthwanga laye ngo 2017 waphuma mhlophe etshela umgabe esithi engacathi ngama sanction uma umgabe engazi kulungisa into zama sanction kachiye ubu president namhla siyamangala ukuthi nguye njalo umthwanga sehlabela suku zonke esithi ama sanction abulala ilizwe basebeswele ukuthi bangabusa njani sekhohliwe ukuthi kulama rec kulama video ividiyo yakhe ephuma mhlophe sithi uma siwehlulekile ukubhidliza ama sanction noma ukulwa nama sanction chiya umbuso uchiyele abafana abancinyane konke lokhu kuyabambana le philosophy le system yezanu lokukhuluma kwezanu ngoba izanu yi system kaso umuntu oyedwa ubaba uzopho laye ngomnyaka ka 1978 kwagcizelela kakhulu esithi ama sanction afanele afakwele ama government lawo angalandeli i-democracy, i-rogue government. Umthwanga laye waphinda wangena khonapho. Namhlanje mahlabe zulu sizama ukuthi njenge triple C simele uzulu. Into yama-sanction likwazi ukuthi yavela kuzanu, izanu icatsha ngawo. Akula into enza ukuthi singaphumeleli. Ama-sanction athiwa abantu abalutshwane. Hambani eTiyadzwa libone ukuthi batshontsha njani i-gold lengoda esithi ngama-diamond. Yikho ke lakhathesi ema-factory amaningi avaliwe baletha indigenization act ethi umuntu omnyama akathathe 51% abanikazi bathathe i-49% kwabhidliza umnotho lokho ngaphandle kwakho konke into yabhidliza umnotho yi-corruption
lawo ke ngamazwi esikhulumeli sebandla le-CCC umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasimanda usithumele amazwi la ekobulawayo Ababanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi. Umfufu yinyanga yokunanza umkhuhlane wemvukuzane yebele mnyaka yonke. Lo nyaka kuqutshwe inhlelo ezijeneyo ebezinqwanele ukuphathisa labo abalomkhuhlane lo kanye lokulimukisa uzulu jikelele ngokuqakatheka kokuzihlola lokuhlolwa ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ubanjwe kusaselesikhathi. Kodwa ukukhathazayo kuswelakala kwemitshina yokuhlola imithi yokwelapha kanye lenhlelo ezinceda labo abasilayo. Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lowasinda kumkhuhlane lo unkosazana Thokozani Khuphe owabumba inhlanganiso ethiwa yiThokozani Khuphe Cancer Foundation enceda labo ababanjwa lumkhuhlane.
Udaba lwe-cancer lunzima kakhulu ngokuthi ukwelatshwa kwangikhona buyadura ungaqeda ukwelatshwa akula i-post trauma services ezokuthi umuntu kufanele ehambe through counseling and so on akule sikhuluma nje khathesi kunjenje impilo eyiyo i-public institution okumele ukuthi abantu abale-cancer beyelatshwa i-mammogram yangikhona kayisebenzi i-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient treatment uhambe uyezithengela i-radiation therapy kayisebenzi so kuyafana lokuthi vele konke kakusebenzi
nje izigulane zithola uncedo ngaphi
okukhona ngokwama-private hospitals lapho kubhadalwa khona amagqibhagqibha i-mammogram kathesi i-$100 imithi yangkhona ekhemo i-cycle eyodwa ikuma-$200 lapho umuntu kwesinye isikhathi fanele uyenze ama-8 cycles njengami ngayenza ama-cycles angu-8 usuka lapho uyenza i-radiation for 6 months so yona i-treatment yangkhona sikhuluma njenje kathesi ayikho what more lawa amanye ama-post-trauma services akulantwe njalo sikhuluma njenje kathesi yizinto okumele ukuthi zilungisiswe
njani manje njengehlanganiso ukuthi lithole lolo sizo ukubana lithole leyo mchina lemithi edingakalayo
yikho sihlaba umkhosi ukuthi bakithi i-cancer isibulala abantu abaningi kakhulu kumele ukuthi ama-services zonke lawo bekhona kube lama screening facilities kube le treatment ibe available abantu ibe accessibility ibe accessible futhi abantu benelise ukuthi nxa bengabanjwa icancer bahambe esibhedlela bayelatshwa besile kodwa konke khona lokhu akukho so yizi izinto esibhizi sikhuluma ngazo yikho sisithi abantu bakithi lingayekeli ukube lizihlola libe libamba bamba amabele kanxa kuyi breast cancer ungathola kulento ongayizwisisiyo gijima uhambe uyehlolwa ngokuthi ngabanjwa masinyane ukwelatshwa kwangikhona chipile ingabanjwa isiku advanced stage ukwelatshwa kangkhona kuyadura yikho kuthiwa early detection of cancer saves lives
lo ke ngunkosazana Thokozani Khuphe osinda emkhuhlaneni wecancer njalo engumqondisi weThokozani Khuphe Cancer Foundation ubexoxa ecingweni le studio 7 ekwobulawayo Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulesisebenzi esisebenza ukununsela esibhubhe ngemva kokudubuka kwetanka kade elivala isikhala elaselidubuka. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zeLobengula West kobulawayo sezimanyene zabuthelela imali yokubhadala onogada kulandela ukuqonga kwenani lezihlakalo zobudlwangudlwangu elokijini leli leli phephandaba lithi kulabantu asebelahlekelwe imphefumulo kuleli lokithi ngenxa yobugebengu Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela ku Studio 7 kubahlakazi nabalaleli baka Studio 7 ngithanda ukukhumbuza ujaha lo uGawule ukuthi kawuphendulanga umbuzo obekubuzwa itatheli ukuthi kungani labo abakulala umo blessing bangakaboni namanje kungani amalunga ezani PF ahambe ahlasela esililweni sika mo blessing bangabotshwanga kodwa sokubotshwe ama lunga e-TPC bese kutheswa icala lokubangela udlwangudlwangu ngiphinde futhi ngibuze kugawule ngicela ukuthi aphendule leyo mubuzo ayibuzwe ebese yaphendula lowami ngisithi kuwe jaha gawule kungani amalunga ezani PF ehambe ayafika esililweni sika more blessing olilimngelele olilunga le-TPC bevele besiyafunani khona lephezukwana phezu kokuba kuyi yibo abethesa icala lokulala umo blessing ngicela ungiphendule leyo mubuzo oyibuzwe wena lo engikubuza wona mse ngiyagcwalisa ukuthi gawule angikwazi ukuthi ukhule okunganani kashangasoze ngubize babo gawule ngubiza ngojaho gawule ubothi ubuzwa umbuzo uphendule iqiniso uphendule umbuzo ungakulokhu bambu yeka khuluma izinto ezingazwakaliyo ukhuluma ukuthi izithandani yibakulala nezi abasithandayo akusebenzi lokho nachaza nje ukuthi kungani labo bantu bengakabona ene baqinisile uma kethi ubule ngabantu bezani PF ngitho izi bebethandana kodwa labo lombuleleyo omthumbile wahambulala ulilunga lezani PF lasaye ukuthi ubulele ubulewa ngabasekeli bezani PF so yekela nje ukuthi lokho ukukhuluma into engazwakalile kunini abantu lokho bekhala ngawe izinto ozikhulumayo emsakazweni kodwa awuyeki awufundi ngani ukuba indoda leqotho ekhuluma into ezwakalayo phakathini kumphakathi yabo okukhulumayo ngozintsha ziyamkhonkhoda
Studio 7 ninjani Phumsiso kamoya la wasemajobhe case emazwa yilabantu basezimbabwe wase abasebutswana abahamba bayitoyitoyela ama-sanction ukuthi asuswe kwakusho ukuthi bahleli kahle ebutswana ngale kade basuswa yini ekhaya mara abantu ama-sanctions bangasuswa yini abasusa le ekhaya hhayi abanye abantu bayajabula shekho kushiswe lilanga uyale uyolwela ukuthi ama-sanctions asuswe kumnangakwe awafakwanga ama-sanctions to the whole of Zimbabwe bafakele nje abantu abawu-5 kuphela bezanu-p f senihamba niyotoyitoya leniyoma laphana nishiswa yilanga nikhuluma nikhihlisa amagwebu nithi ama-sanctions bangasuswa nihlobene naye umnangakwa loyo hhayi bantu basezimbabwe ake nibe nengqondo mani hhayi
yo 7 vuka njani lonke lo mthwaka zonke hhayi sabezogawulela abangani babo bazama ngayo yonke indlela funa ukusa abantu kani uma bengasafuni bazama ngayo yonke indlela kodwa hhayi kuzawaphelela sintu sithi ayikho yaphapha yangahlali njalo akukho kuzalasta forever lapho kuzawaphelela khona bazazisola bagacabanga ukuthi abantu bayizithutha and njalo bebekwazi ukuthi bonke abakwenzayo konke lokhu bevika ngama-sanction angekho kuzagcina kuvelile ekugcineni ukuthi into yonke abayenzayo bayenza ngoba befuna ukuzinothisa bebulala abantu besenza yonke le nto abayenzayo ngiyabonga msakazi
Studio 7 salibonani livuka njani ye hhayi liqinise uchamisihelele okwamanje kusazothi ma kufika isikhathi sama-election adle nto zoli mina-ke angivoteli ichamisa ngivoteli leli emarab uchamisa u-child kakhulu akusuye umuntu ongaphathi bese ngisithi ngapha kubo enindebele hhayi mdala kukhululeka ungazange awulacala ungathi ma ukhuluma ubungazani umumetha amaqebele ngwanashisayo khululeka sibili ugcwale ibhafu ukhulume njengabanye abantu ha kodwa iphathi yakho yini le i-3C ya lizoba ngamaphini kuze kufike nini lizoba lokho lingamaphini emaphathi bese nibuya likhumala kithi khona la komthokazi asingeke sililwe noma
awu balaleli basakaziswa azamke ngitshela abafundi liyabona mathi ngalifuna ukubona ukuthi ungxabano iyaphela ebantwini ababili abalo bengavela bevume lapho kule miseko ukuthi hhayi lapha kodwa kuye kukhona kuyezwe kuyaphela kodwa nxa kuyukuthi baloke besalethi ngi-right walayithi ngi-2 wrongweni ebontu right ehlale kukuphi umuntu o-right uburong akupheli liyabona ukuthi nxanzama ukuthi ndincede nyangizwe lisapota indaba yegrowund ukuthi hhayi upresident falangene beqalisa ukufoma i-brown wehlule ukuthi angene kulise ekhanyepisana wakwemukela kwabara namhlala belibona khona engani serayithi angene ungalungisa into wayiwonayo into wayiwonayo iyaluseaayi and ngani kuthiwa le into ahlwapho wazezophuma kuyonika amanye amazwe bemlungisele bengalasandla sakhona phakathi but nxa enguyo olwisa ukukulungisa vele khohlwana ukuthi kulo muntu ozafuka kuthiwa yikakho noma ngaze likusapote linaithi hayi urayithi angene urayithi angene urayithi angene phela kodwa-ke nanzelela nanto abantu balikhangela nanzelelani indanto abantu balikhangela njani noma nje liphunga ukuthi ikhohliswe yinto engahambi kuhle kodwa libona i-right phela sengimangala ngoba angaze ngizwe ngitsho kukodwa osoke kwakhulunywa ngezwa ukuthi hhayi lapha kwaba yi-mistake konke liyakuyalula konke liyakulalathi i-opposition i-opposition madoyakazi kibe ukusevele ukuthi sithole siyinika izinto zonke lezayikazi kuse ngitsho kuthi wankile ayibusanga ngitsho kuyenalo avuke lijamisa kayikabusivele kayiathe singathiwa siblema abantu abamiinto abayiba basentweni sani kasizeni ukuthi le bhayibhile itsho njalo ukuthi akukho ukuhlolelana ukuhlolelana kuhle like livume ayikhona ukwalaawu lingabantu abanje ngengalinganisa esishona ngeke uzishona lo ngiyishona shona liyakhomente lishona lina libhuleme abakini libuka amashona nto abanje
nango-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela ke balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke ngoba isuka ibe mnenge njalo ingabamide eminye ingesenelisi ukuthi ingene kuhlelo. Siyabonga. Imbongi elodumo uObed Dube ukweleGhana lapho anxuswe khona emcimbini wabasakhulayo. UDube usanda phenduka elizweni evela kweleJelimani lapho ayenxuswe khona komunye njalo umcimbi. Sixoxe loDube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba lohambo lwakhe lweGhana.
Ngiyabingelela msakazi, ngiphinde ngibingelele futhi labalaleli kuzo zonke izindawo. Kuliqiniso sibili ukuthi kulomhlangano wabantu abatsha iAfrica yonke, iAll Africa Youth Congress iseGhana eAccra, amazwe wonke aweAfrica alabantu abakhona la. Umcimbi wakhona uqala namhlanje uyaphela mhla ka 5 November. Kusasa uyavula ngokusemthethweni, uzavula ngumongameli wakuleli lizwe owalapha eGhana, lami ngomu nyabamenywe yomeli Zimbabwe ngizohaya inkondlo, ngizahaya ku-official opening khona phana eqeda umongameli, yimi ngizangena. Ngizaphinda futhi ngifacilitate kumanye ama-workshop ngikhangela ngokwamasiko, i-culture. Ngingathi njengamafeature yikho okukhona ngomcimbi lowo engiwulandileyo. Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi ukhethwe njani ukuthi uye khona ngapho eGhana?
Iqiniso lami ngeke ngilitho, abantu laba ngibona ngani umsebenzi wami bawulandele enkundleni zokuxhumana. La umnyaka ophele obake baba lenye iCongress encane futhi eKenya bangibizile, kusho ukuthi bayalandela umsebenzi wami enkundleni zokuxhumana, ngoba ngabona la msebengithumela umbiko ku-email bethi bangimema, basebengimema lami ngafika lapha.
Leyo ke imbongi elodumo uObed Dube obexoxa ecingweni leStudio 7 eseGhana. Hayi, siyamtshayela ke ihlombe eja elidala.
Thina singabantwana nabancane labo
abahlabelele
uyibola babantwana bancane mama
abahlabelele
uyithina la abantwana banami mama
abahlalethe
uyibo labantwana banane bakaNkuluNkulu
abahlalethe
uyibo labantwana banana abahlalethe empilweni mama
abahlalethe
uyizole izingane zikaNkuluNkulu
abahlalethe
usiyababo nabantwana bancane abahlale thebeni bo
abahlale the
uyiba abantwana mama wo house abantwana mama
abahlale abahlale the
uyibo ba
hau abantwana abahlale
thebeni usizi usizi
usizi thina
usizi emhlabeni
mama sizile
mama
sizethina
sina sizise madodzi basiyeluswa
yezethina
sina mntwana kaNkuluNkulu madoda
sizise
mama
sizethina
sina babantwana bancana bahlale
sizise
mama
sizethina sina
swayimvana kaNkuluNkulu
sizise
mama
sizethina
sina swayimvana madoda bo
sizise
mama
sizethina
sina
njenge sizise
yanambi
sizethina
sina mbitha lolo thando mama
sizivu sizethina sina
ngoba njani
uma
sesihlele bu
sizethina sina
sesibona amanxele sadlule zakhe
sizise
mama
sizethina sina
dodabo
sizise sizise
abantu mama
sizethina sina
dodabo
sizise
sinalo
kwaseluswa
yizana
mntwana
uNkulunkulu
mama
sizise mama
sizise
mama
sizethina sina
lo
njabulo amanga babonga bakhona kulenkosi ayo penduka izinga.
Abantwana abancane lawo ke ngamambazo amnyama ama black mambazo besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-7:30. Zikhona ke ezinye indaba. Igama nguChris Gande.